sebenanze ngokuthi the news for the past 20 years befotela umuntu oyedwa sihamba singena nje kuma-DCDO campaigns zama-road shows besiwenzayo, hhayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibone ukuthi belile road show ngempela viki ihambe njani, abantu bebelamukela yini?
Yeah, i-road show besilayo ngomgqibelo siqalise kusukisela ku-section le eyasehlalani kuhle ababizwa ngokuthi iGarikayi, sangena sasafika-ke e-Cutbus Primary School. Hhayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu, ngoba bade besibuza ukuthi kathi isikhathi sonke lesi besingaphi, ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuthi labo phela babone ukuthi imifakazi bayizola khona le drobheni, kathi ngapha imali yokuthini kungani singasizi. Sasesibathela ukuthi hhayi njengomthwala Republic Party sesifikile thina ukuthi sizelibonisa ukuthi amandla awasuke emuntwini, amandla abekini kizakhamizi ama-residents e-Cutbus Park.
Yiziphi ingxaki elihlangana lazo?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi zokuthi abantu baphula down ama-posters ethu, uthole ukuthi bawadabula ilokhu kani nje elithanda ungathi iyasidistebha kakhulu plazi. Abanye futhi abanye bethu esikampina labo, uyathola umuntu esefake eyakhe iposta phezulu yakho, awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe ngamabizo, kodwa-ke bekusuka lapha nalaphayana nje kusela khona ukuthi hhayi siye sakhulumisana labo nje njengakathi iworkshop yakhona sizame ukuthi siqondisane endaweni enjengayona-ke.
Incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance, lebandla le-ZANU-PF, ibandla lakho ubona ingani lizamisana la lawa amabandla linqobe yini?
Bona ingathi vele sengunike ngani, ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili, bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance, bese kusiza-ke leyi ekamama uMakhuphe, bese kusiza-ke futhi-ke iZANU leyo siyibalisile layo. Hhayi, iZANU asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga, kabathabanga, abantu beneni, abantu badanile ukuthi kade kwenzakalani. Pho-ke manje ma bengabafaka ku-Urban Council isho ukuthi vele isikhathi phakathi ngahlisiwe kakhulu. So abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha, bazame umthanyelo omutsha, babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqoba?
Ye, mina ngihlale e-Cutbus Park since 2011 ngihlezi khonapha e-Cutbus Park. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Cutbus Park kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivoteli ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usiya eManyisteni, ngoba evule umgwaqo lwana le-bridge leli elivinzileyo kungalungiswanga, ngibona ngathi i-development ikakhulukazi le eManyisteni ingaba nzima kakhulu, ngoba yibo abantu aba-mostly affected, ngoba kabala manzi, kabala suwa, kabala zitolo, akula zikolo, akula klinika. So i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo, silokhu esawufica ulungiswa namhlanje ulungiswa, bese ngilungisa-ke lelokhu sazi-bridge lelokhu elingapheli. Engikuthiyela abantu abavotayo, bengicela ukuthi bakithi mthokazi omuhle, ma siphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo kudlwangudlwangu, si-accepte ama-results abe ekhona. Sijabulelane sonke njengabahlali be-Cutbus Park ukuthi nalo oyabe ewinile, sonkeni simxhasenini ngokumbonisa lapho esiyabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu, lembono yethu futhi ngokunjalo.